No, alisiqinisa lelo. Silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele ungananzelela mfowethu uMoblessing Ali ube phathisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali kumbe nabantu ababethunywe yiyona iZANU-PF so ngananzela uMoblessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration so sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi so alisiloqiniso ukuthi asikhankasi umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela themba laba kuNational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengaleyo esiyibona emibi kangaka so kwakathesa hatha kalisiloqinisa ukuthi thina asikhankasi ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone inhlelo esiyabe sizenza bese bethumela abantu abazovoxa izinto manje hatshi okwathesi sibakhayele amehlo abanzi
manje kungani ugatsha lwezokhetho ikhomishini yezek itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo le Matabeleland akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima daba lwezokhetho
ngitsho abantu abaregistrayo ngananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika kubo 30,000 ngananzelela ama-figures ezekhona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhanyela susela uJanuwari izeki ibibona ukuthi abantu nxa sebesibalule dlabuzane bese bekhatha bethi i-program siphele bafake u-one month ngoba sasivele sikhala ngokuthi iZEC imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le eZEC so iZEC ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona beZEC befaka onalana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa umbe ebehlala inyanga eyodwa khona kana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela seza ubuhlungu kakhulu bevala i-voter registration ngo-April ngoba abantu abaningi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenza ukuthi bavale